Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanonoka wande obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalivunga njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-16 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zedolobho leVictoria Falls zikhala ngokuthi akulandawo zokubhalisela ukuvota kuleli dolobho.
Abantu nxa kuyukuthi bafuna ukuthi benelise ukuregister kusamele betravel 100 kilometers yes besiya ewange.
Umkhankaso wokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa uyaqhubeka elizweni, njalo amapholisa athi asebuphe abantu abafika inkulungwane phose elamakhulu amabili 2175.
Okuqakathekileyo ungaqeda ama-drugs eZimbabwe yikuthi ama-youth ebe semsebenzini, yikuthi ama-youth eqalise amabhizinisi, yikuthi ama-youth ebe lento zokwenza.
Umbiko wokuthi abantu kuzamele bahlawule izikwelede zikamanisipala ngedola leMelika iyasabalala enkundleni zokuxhumana.
Kodwa ngalesi sikhathi kusegcene ukuthi ngumuntu nje obone kufanele ukuthi azibhalele, injongo ukuthi bejongene, hhayi kakho ongakwazi, but eqinisweni isilesikhathi ibhoda lezi news ku-social media.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhla siqala indaba zekuseni ngodaba lwezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Izakhamizi zeVictoria Falls zikhala ngokuthi akulandawo zokubhalisela ukuvota kuleli dolobho. Ngakho zithi kumele zihambe umango omude ungamakhilomitha alikhulu 100 kilometers ukuyabhalisa eWange, lapho okulamahofisi e-commission ebona ngezokuqutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission. Lolu ludubo olutholakala njalo kwezinye indawo zelizwe. Isikhulumeli sezekhe umnumzana Jasper Mangwana uthe simthumele imbuzo ngalolu daba, kodwa sisiya emoyeni ubelokhu engakayiphenduli. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls, eVictoria Falls Residents Association, umnumzana Kelvin Moyo.
Kuliqiniso Nkomo ukuthi eVictoria Falls iloba kuyindawo ebalulekileyo eyazakalayo umhlaba wonke, ayikabi le ndawo yokuthi abantu bengenelisa ukuregister bevota. Abantu nxa kuyukuthi bafuna ukuthi benelise ukuregister kusamele betravel 100 kilometers yes besiya ewange. But uzabona ukuthi iVictoria Falls ithole recently i-city status, njalo ngezinye izinto ezikhangelela ukuthi ngokuya kwesikhathi lathi njengendawo eyaziwayo, endawo elodumo, sibe lokweneliswa ukuthi abantu beVictoria Falls bebe lendawo abazabe beregister khona ukuthi abenelise ukuvota.
Izeki sizwe kuthiwa ilohlelo lokuza khona ngapho eFolosi ukuze ebhalisa abantu into eselitsheliwe yini leyo, kuliqiniso?
Lokho iZek isikukonfirmile ngoba ikhiphile istatement ekade sisitsho njalo, isitsho ukuthi kuzaba labayithi yi-mobile biometric voter registration iBVR center for delimitation itinerary. So itinerary kusitsho ukuthi kuzaba le ndlela kumbe lamalanga athile okuzayenzwa khona i-mobile registration, okufana lokuthi indawo eVictoria Falls it is also going to benefit. Njalo amalanga aphumileyo laphana esiwabonileyo kuyabe kuzakwenziwa mhla ka 11 to 30 April 2023. Lokho kusitsho ukuthi izikhathi ababe kwenza lokho babe senza from 7:30 kusiya ku 5 o'clock, and amalanga akhona kuhlanganiselwa amalanga ama weekend amalanga okufana lomgqibelo langesonto abantu bayabesebenza ukwenzela ukuthi benelise ukuthi inani labantu ababesebe ezisendaweni ezijeneyo sokwenziwa i-delimitation bazayenelisa ukuthi bevotele endaweni lapho ababe befuna ukuthi bevotele khona. So ngiyakutsho lokhu, ngiyakuvuma ukuthi kuliqiniso ukuthi i-ZAC isiku-announcele lokho ukuthi yinto abazayenza. So kutsho ukuthi abantu be-Victoria Falls ngezikhathi zonezi kusukisela mhla ka-11 to 30 April babe senelisa ukuthi behambe be-register bese-Victoria Falls, njalo be-register ngoba kuyabe kuyi-mobile iyabe ize ebantwini i-ZAC ukuthi yenelisa ukuthi abantu ababe zatshintsha izindawo be-register ngokufanayo.
Hello ke ngumnumzana Kelvin Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi zedolobho leVictoria Falls eye Victoria Falls Residents Association.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Imikhankaso yokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa iyaqhubeka elizweni, njalo amapolisa athi asebophe abantu abafika inkulungwane phose elamakhulu amabili 2,175 elizweni jikelele abathengisa kumbe abasebenzisa ukudakayo kumkhankaso osanda kusungulwa. Lokhu kwenzakala uhulumende esithi uqoqa umkhosi omkhulu ozaqutshwa ngeviki ezayo ngekhefu leFebruary Movement eLupane, lapho okuzathi gwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe. Amalunga ebandla lezanu PF atshele Studio 7 ukuthi leli linyathelo elihle ngoba lizakhuthaza abatsha ukuthi bezithuthukise kwezomnotho. Kodwa umnumzana Dinashe Kambarami ongumgcini sihlalo ogatsha lwabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change kwaBulawayo utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kufanele uhulumende akhuphule umnotho welizwe kuqala.
Ayisikho wonke esingakwenza okwama campaign awareness okungaqeda ama drugs. Okuqakathekileyo ungaqeda ama drugs eZimbabwe ukuthi ama youth ebesemsebenzini, ukuthi ama youth eqalise ama business, ukuthi ama youth ebe lento zokwenza. As long as bengelanto zokwenza behlala besizindlini, they will be forced to do something just to entertain themselves besenza izinto at the end of the day kubulala i future yethu njengabontanga. Engingakutsho ukuthi uhlelo lwe drug awareness campaign siyaluyamukela kakhulu. Sibona even sinanzelela even amapolisa, they have done very well, bayenze kuhle sibili and ngendlela abasebenza ngayo ukubamba laba abathengisa ama drugs lama radio stations la ku social media. That also as leaders and it's our responsibility ukuthi sibe sikhankasa nxa sihamba sibancedisa ama youth ngoba abanye bakuma situations abangasakwanisi ukuthi bephumekiwe. So siyakubonga lokhu. Kodwa uhulumende okuqhakathekile ukuthi ama youth athole imisebenzi, ama youth akube le transparency in ama programs, even ama youth, even youth funding nje ungazothwa kula maloan ama youth atholakala ngabanye abantu nje abangathi balama connection abalabantu abaziyo babaziyo phezulu. So konke khona kuyana kuyaaffecta, akube le system e right ezathi ama youth kube le ndlela zokuthi they can be absorbed from isikole nxa besuka esikole bengabi lesikhathi sokungabi lento zokwenza. Yikho kusuka kunjani kubayenze ukuthi bengene kuma drugs lamayama substance abuse kugcine ukusiba lama problems elizweni njengakathesi.
Ungasipha umbono wakho ngomhlangano uhulumende athi uzawuqhuba eLupane lapho abatsha abazahlangana lomongameli Mnangagwa bekhuthazwa ukuthi bengasebenzisi izidakamizwa. Ubona ingani kuzaphathisa yini ukuqeda lolu hlupho sikhangela le mizamo eyenziwa ngamapholisa?
Njengebandla le-TCC asikuboni ukuthuthukiswa kwezomnotho le-participation yama-youth kakhulu ngoba ama-youth liyananzelela ukuthi yibo abangela msebenzi, ama-youth liyananzelela ukuthi yibo abadubeka kakhulu, ama-youth liyananzelela ukuthi even kwezomabhizimisi kuba nzima ukuthi umyouth waseZimbabwe ebe le-access yokuyathola even nje even amaloni nxa engaba efuna ukwenza ibhizinisi. So angikuzwisisi kakhulu nxa sisithi kuyajabulelwa ukuthi abontanga baya participate kakhulu kwezomnotho ngoba yibo abatshona behlezi babukele yibo abasetshenziswayo futhi kweze politics nxa izinto zisonakala yibo abatshaya abantu kodwa abalamsebenzi abalampilo iningi labo amboni ukuthi basazozithola even lezi zindlu zokuhlala njengama-youth so angazi ukuthi kuyabe kujabulelwane nxa sithi bayajabula ukuthi i-participation yama-youth mina ngikhangela i-majority yama-youth maybe 80-90% abalamsebenzi even labahambayo ezikolo balama-certificate bahlezi ezindlini yikho libona nje silama-youth amaningi khathesi even afundayo lama-degree sebesenza i-NACE 8 ungakhangela even inumber eyama-youth ahambe kubo UK last year lakathesi abayenza i-NACE 8 iyakutshengisa ukuthi ama-youth ayadubeka thina njengebandla le-CCC siyabe sikhangelela ukuthi ama-youth asezikolo kubo-NUST kubo-POLE lama-universities kubo-UZ nxa besuka ezikolo kube le-system eza-absorba ama-youth whether bazangena kumabhizinisi besiya kuma-training abanye besiya specialize kwamanye ama-areas of industry lokho yikho okwakumele sithi singakujabulela kodwa-ke manje nxa sikhangele kathesi ama-youth akulanto abayenzayo
lo-ke ngumnumzana Tinashe Gambarami isiphathamandla sogatsha labatsha kubandla le-CCC kobulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 uhulumende uhleze egcizelela ukuthi ulenhlelo ezimqoka ezokuthuthukisa umnotho welizwe njalo ekhuthaza abantu ukuthi labo baphathise ekwakheni ilizwe labo Umbiko ukuthi abahlali bedolobho lakobulawayo kuzamele bahlawule izikwelede zikamanisipala ngedola lemelika iyasabalala enkundleni zokuxhumana. Umbiko lo uthiye abaningi bedatazela ngoba lokhu kuzakwenza izikwelede zabo zikhuphuke. Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sikamanisipala yehlule. Kodwa senelise ukuxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Siyananzelela ukuthi nxa singena ku-social media kukhanya kule news ezibhodayo lapha ezithi umasipala uzabhadalisa izikwelede ngedwala e-America. Kodwa-ke siyananze ukuthi ngendlela okubhalwe ngayo kulo muntu ongabe ezibhalela somasipala umasipala angayithumela amameseji esiyebantwini kule ndlela athumela ngayo uyafaka kuletterhead yakhe ucaca ukuthi umasipala kube le sickness aka-town clerk uChristopher Dube but leyo ungayikhangela ngumuntu nje obhalileyo waqalisa ukuthumela so-ke kusegcekeni ukuthi hhayi umasipala angasezinto ezinjengalezo futhi kule ndlela yokuthi abantu abazise kuhle kodwa ngalesi sikhathi kusegcekeni ukuthi ngumuntu nje obone kufanele ukuthi azibhalele injongo ukuthi bejongene hhayi kakho ongakwazi but eqinisweni isile sikhathi ibhoda lezi news ku-social media and kusegcekeni ukuthi asiyo into eliqiniso leyo so ngokunjalo bezike zabuza ezinye izakhamisi nje kwakhanya ukuthi hhayi umuntu obebhala into ayifunayo so-ke eqinisweni omasipala owalesi sikhathi akasitheli hlanjengezakhamisi ukuthi uzabhatala nedola ye-America so owakhathi esisiyatsho ukuthi hhayi leyo information ebhodayo i-information njengahlule uqiniso
manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bacabangele ukuthi kuzathathwa lona lelo inyathelo yikwesaba nje kuphela kumbe kukhona okutshaya amanzi
wele ongabe efaka lezi news ezibhodisa kumbe uma iqalisa lezo news asilaqinisa ukuthi yena ubejongene ngoba eqinisweni ungayiboni ibhoda imeseji enjengaleyana ayiqalisanga kumphakathi ngumuntu oyide oyiqalisile abantu babayifuqa nje abaye beyidlulisa so-ke ukuthi lowo uma iqalisa and bejongene hhayi akulamuntu ongabakwazi kulokho kodwa-ke eqinisweni vele abantu balovalo hathi kuphela kumasipala lobangaphi abantu basela ukuthi ngenxa ukuthi bananzela ukuthi idola leZimbabwe lapha liyaphela amandla ngeviki isikhathi esiningi nxa uligatanisa le dola leMelika. Abantu kuthi balovalo ukuthi engeke uzafika isikhathi sokuthi kuzathiwa hayi idola eZimbabwe lingasasebenzi. Bakhona abantu abacabanga khonoko, njalo abanye abantu futhi abakucabangayo izifiso zabo futhi ukuthi aluba kuya ngabo aluba idola leZimbabwe liyamiswa kusebenzela imina njengokwenziwa ngo-2009 kusiya ku-2018. So imicabango ngaba mningi eyenzakalayo, iinjongo zingaba zilengezishiyeneyo, kodwa amangaba injongo ngaba izenezo zokuthi abantu bafisa ukuthi ngakwenzakala njalo. But eqinisweni uma iqala indaba ngiyongakwazi ukuthi kanti bevele ejongeni, kodwa akade singakutshe ukuthi hayi abantu engxenye yasicheleseni singabi lovalo kakhulu ngomasipala engakasitsheli khonokho.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet leZimlife.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi usezangenela kudaba lwezikolo ezithengisela abantwana impahla zamayunifomu. Leli phephandaba lithi umphathintambo weze-primary le-secondary unkosikazi Evelyn Ndlovu uthi ezinye izikolo azisavumeli ukuthi abantwana bayethenga impahla le kwezinye izitolo ezingasoze esikolo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Mnangagwa uthi abasebenzisa ibizo lakhe kumbe elemuli yakhe ukuthola abakufunayo sebezajeziswa. Umnangagwa ubikwa itshele umhlangano we-Politburo ngolwesibili ukuthi lamasela labanye abayenza okunengi-nengi bazabotshwa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani ma-Studio 7 amahle, ngingumfana kaNcobe wasemadopo eKezi eZimbabwe. Bengicela lisigebhele amadamu, manje izulu liyanetha, amadamu agcwele udaka, amadamu akithi eKezi agcwele udaka, imigwaqo awuhambeki, emgwaqweni amagodigodi, amadibha siyazama ukudibhisa inkomo, inkomo zisafanda kudala, inkomo zakithi ma ziqeda ukudibha zizinukela umquba nje, phakathi kugcwele umquba phakathi kwedibha, kugcwele umquba phakathi ben fakile umuthi awufakanga umuthi, inkomo ziphuma zinuka nje umquba. Even zihamba nje egangena sakhombisa nje inkomo zakudala zizizwa zinuka idipa iganga lonke, manje zizinukela nje umquba nje umquba. Ucela silungiselwe amadipa, silungiselwe amadamu.
Studio 7 ngithanda ukubonga lo ke abamameli Studio 7. Ndikhuluma lo Dumisani Ndlovu, ngilapha eJohannesburg, ngokuhlala ngilapha eJohannesburg but ngiphuma khona lenhlaba zinduna. Mina ngilesikhalo isikhalo mpela. Yazi abantu besindebeleni laba bathi bona bamele abantu besindebeleni abasephalamende, abasephalamende umsebenzi wabo ngowani kahle kahle? Ngoba umnotho uma ngiyabhekisisa lapha eZimbabwe ema-insidini lemandebeleni, umnotho especially kulezi zinto ezikhujwa phansi, igolide liningi kakhulu, liningi kakhulu. Umedi ngale yasivusa lalesi sigaba but ngendlela ukufe ngayo uma uduza ngapha egoli, hayi umgwaqo ufile, bathatha imali yangapha emandebeleni bayavusa khona leharali. Hayi thina isizo sakithi hayi basiqedile kuvuswa khonale Mpumalanga, khonale Mpumalanga. Hayi kunzima asazi ukuthi ngubani ozosimela khona iparlamente one day naye abheke isizwe sakubo laphuma khona, kumbe lo muntu yena osimelayo khona eparlamente mpela omeleye okomela abantu besindebeleni mayeza ezobona izihlobo zakhe ngapha akaphathwa ngamahloni na? Mayefika yena ethole ukuthi hayi isimo sinje esitaradeni, njengalokho esiyikhona hayi kunzima kunzima sihlobo
eh salibonani salibonani basakazile njani studio 7 libingelela siyacela bakithi mazimbabweni siyacela zimbabwe mahlabe zulu siya ekhethweni ngendawo ngendawo ku ground lapha elikhona nonke khona to corner of zimbabwe ngiyanicela ngiyanicela kakhulu ukuthi ningabuyele emuva niyayibona izano pf vele izano pf liyayazi izenzo zayo ayisoze ivike ivumele amaphathi aphikisayo akhampene leyo into vele siyaziyo nababona bevimba uthwangarayi bembamba engafikeleli kumarali yakhe so thina abantu ithe sifanele sikuqaphele khona lokho sikuvulela amehlo sibili sikukhangela ukuthi vele kayisoze yavuma ukuthi khona na amaphathi aphikisayo la akhampene njengelesi sisilona iyesaba kakhulu sibili ukuthi vele kangeke ilibone elidlalayo ngeke ilibone elidlalayo ngakho ke thina singabantu asenzeni shua ukuthi khona na izano PF akasiyivoteli noma abantu bengachayo kanjani ukuchayo kakutsho lutho noma bengasibulala kanjani akufe mina abanye besale bephila kahle empilweni akufe mina abanye besale bephila kahle empilweni ngiyabona omo blessing bafile khona manje singabuyelini emuva sithi thina sivotela izano PF ngiyangicela mahlabe zulu ngiyangicela mazimbabwe amahle sonke sikhuthazana neni impela ukuthi khona nasambeni siyevota sisukumeni ngobuningi bethu izano PF ngitshe lawe wena muntu osapota izano PF uhluphekisa abantu ma uqinisa ikhanda uvotela izano PF ngoba ma ukuvotela kwakho izano PF yikuvotela ukuhlupheka ukuthi abantu behlupheka ilizwe kalila mali ilizwe funeka libe lo government ozalifaka libe le mali so ngiyangicela ukuthi bakithi asizameni ngamandla wonke ukuthi khona la khona to corner ground vele singabuyele ungasikufa ikuphi asikhupheni zanu-PF zanu-PF iyadliwa kuphela iyaphuma kuphela embusweni bazabaleka omnanga kwabathanda abathandi wayebalekile wabaleka waze South Africa usazobaleka asibakhipheni
Studio 7 linjani basakazi bethu hayi ndithanda nje ukulibonga nje ngomsebenzi lo omuhle kangake liwenzayo okusinika izindaba zezimbabwe ezingathathi hlangothi hayi siyabonga bantu bakithi namhlanje uthanda ukuphawula ngendaba le kababa lo Emmerson Mnangagwa le ubaba lo uthi nana uya elupane uthe uyeyithu elupane uyavula khona ngali iyacelebrate ibirthday kamgabe hayi thina nje abantu bematebule ibirthday kamgabe siyicelebrate babo kube nje vele kuya ngathi kube vele ngawubuye naselupane ndiyo ngoba vele hayi into asiphatha ngayo wasiphatha ngesandla esilukhuni baba wasiphatha kubi kakhulu mpela ukuthi siselebrate ibirthday kamgabe ibirthday kamgabe kayiselebratwa khona le emashonaland ye obantu abaphatha kahle kakhulu abantu bemashonaland hayi khona abantu bemathibuleleni na sizaselebrate ibirthday abantu bakithi abazasiphatha kahle umqondisi moyo ye sizaselebrate ibirthday yasesithethe elethile izimthwakazi hayi manje ukuthi selebrate ibirthday kamgabe hayi kanti umgabe kwini vele ukwenzela abantu betipane kwini ukwenzela abantu bemathibuleleni ungangitshela kuwani kuyini lutho
elinjani lonke basakazi beStudio 7 labalaleli mbingele lomthwala zonke jikelele kulalo baba othi into eyenzakala 2018 kade kuyisketch msupporta kakhulu umfo wethu lothi into eyenzakala 2018 kade kuyisketch sikhuluma ngamandebele ayi 40,000 abulawa ngamashona engalacala ngeGuguround umhlaba zange wangukuna umhlaba zange wakhala umhlaba zange wakhuluma lutho umhlaba sesikhuluma ngamashona ayi 6 lawa abulawa ngo 2018 abantu bayacomplaina so ngimsupporta kakhulu mfowethu uma isithi yisketch ngoba thina safelwa ngabantu abaningi emathebhelelendi bebulawa ngamashona bengalacala ngiyabonga basakazi okukhuluma ngobheka impilo nyathi okuhlala nase-South Africa
linjani basakazi labalaleli bezimbabwe bonke abahle ngicela basakazi bandla lincede libale i-audio kumbe lidlulisele phambili kuyaphuthuma ngicela usizo lapho bakithi ngizathi khakha ngamafitshane ngidinga abantu abavela ekanyambizi ngidinga ubaba wami wathuthela khonale dala ngeminyaka yabo maybe early 80s so indawo le kayinyazisi kahle ngidinga abantu abayazi leyo ndawo yena wayethutha evela echolocho igama lakhe kungu-Rapson Spani angikwazi ukuthi bambiza sabani kodwa wayehlobanele labantu bakomathwasa kulobaba okuthiwa ngumathwasa echolocho kosiphepha owayenyanga umathwasa lowu wayelabafazi abaningi kodwa siwatshona yena umathwasa so baba lo mathwasa wabehlobeni kwakungubhuti lomna wakhe ngani kanjalo sizwa ngomama so ngiyacela kakhulu makulabantu abavela eKanyambizi noma ungabadlawa abantu ngoba ngizathi ngikubuzisa ngikuphe amabizo ngobuningi bawo ukuthi ukwanise ukundingisa labo bantu ukuthi ubaba ngabe lokho esekanyambizi ngibizi kumbe swathuta njalo but bengiceli kakhulu makulomuntu ongalalela lay audio ovela khona eKanyambizi ukuthi angisize noma abetshelo choko sipaper abazi abantu ba abantwana bakamathwasa igama mina nguJeconia Mguni kodwa isibongisa kusibanda ngenxa ngisebenzisa kuba omkhulu komalume esakomguni but ubaba ngokungako sibanda yena ngicela usizo khona apho basakazi lidlulise lay audio ngoba laba bantu ngiyabadinga kakhulu impela sengizamile ngazo zonke indlela manje ukukhanya abantu abavele eKanyambizi kabatholakali ngithe mfake khona lapho ukuthi maybe ngathola usizo ngiyabonga khona apho abazasiza bakithi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owake waba ngusiba lukhulu wesigaba seSouth Carolina unkosikazi Nikki Haley ube ngowesibili ukuveza ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welemelika. UHaley wake wancintisa ukuba ngumongameli kodwa wagcina esuswa kuma primaries ebandla lama-Republicans ngumnumzana Donald Trump. UTrump wamkhetha ukuba ngummeli welemelika kumanyano we-United Nations. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Tamurai Gwekwerere, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, ungena kukaNikki Haley enkundleni yozokuba uprezidenti welizwe le-America iletha amagama amatsha amaningi enkundleni leyo. Kusaseduze kakhulu ukuthi sithi ngubani ongaba ozaba ngupresidenti ngokuba kusamele ngathesi bonke laba abanamagama abawafaka phambili bayavumelana lebandla labo lama-Republicans ukuthi ngubani awuzakhethwa ukuthi abe nguye ozamelela ibandla lama-Republicans. Yikho ke hayi kusaseduze kakhulu ngoba asikafiki leso sikhathi, njalo abakabi baningi abasebefake amagama abo phambili. Asebefake amagama abo nguye uNikki Haley lo uDonald Trump owayengumongameli. Yibo ababinje asebela amagama asekhona asebesaziwa ukuthi khona hayi laba yibo abafuna ukuthi babe khona badinge ukuba bakhethwe ukuba ngabameli be-Republican Party ku-presidential race.
Ngokubona kwakho, ukhona yini omunye ongaphumelela ukwedlula uNikki Haley kumbe nguye osubona ngani nguye ongagcina sengumongameli?
Kulamanye amabizo angangangeniswa enkundleni, kulo Ron DeSantis ugovernor we-Florida nelinye igama lelo elilokhu likhulunywa ngalo kodwa yena akakatsho ukuthi khona ukhona yini kumbe kakho. Yikho-ke yikho sithi kusaseduze kakhulu ukuthi sithi khona uNikki Haley engagcina enguye. Njalo enye into ekhona ukuthi yena uDonald Trump ulabo abasekeli abaningi kakhulu, njalo-ke laba abamsekelayo uDonald Trump hayi yibo abantu esingathi khona yibo abakhulu ku-Republican Party. Yikho-ke asingeke kusaseduze kakhulu ukuthi sitho ukuthi khona kungaphuma kanjani ngoba yena uNikki Haley ye uletha okutsha okuningi ekulokuzeni enkundleni. Ungowesifazane ngenye into vele leyo esikhangelelayo ukuthi iyabiza abantu, njalo ungomunye namhlobo wakhe ngowalaba ababevele belapha. Yikho-ke uletha elinye icele ebelingekho kulokuzeni kubantu labo abakade bemela ukuba ngupresident. Yikho-ke hhayi singe siyakhangelela ukuthi khona ye engabathola uzabathola abantu abazamsekela, kodwa kuseseduze kakhulu ukuthi sikhulume ukuthi ngobani sibili abaza kuya phambili.
Lo-ke ngumnumzana Tamurai Gwekwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Florida. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Izakhamizi zedolobho le-Victoria Falls zikhala ngokuthi akulandawo zokubhalisela ukuvota kuleli dolobho. Umkhankaso wokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa uyaqhubeka elizweni, njalo amapholisa athi asebophe abantu abafika 2,000 phose lamakhulu amabili 2,175. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulanjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30.